Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights litshele ikomiti yedalela ephalamende ekhangela amalungelo oluntu kumaviki asanda kudlula ukuthi abantu baqhubeka bevalelwa ezibhedlela kumbe bethathelwa impahla ngenxa yokwehluleka ukuhlawula indleko zokwelatshwa. Lokhu kulandela imbiko ethi izibhedlela ziqhubeka zidinga amankampani okulandelela izikwelede athethe impahla zabantu balezikwelede ukuze zithengiswe kutholakale imali. Unkosikazi Regina Khuphe oyisakhamuzi uthi welatshwa ekupheleni komnyaka nyakenye kodwa kasahlawulanga ngoba engela mali. Waba lesikwelede esingaphezu kwamakhulu amabili i-$228 kodwa uthi laba bezikwelede bathi sokumele ahlawule imali ephezu kwamakhulu amathathu amadola i-$342 angayanelisiyo.
Ngangena esibhedlela last year ngehluleka ukubhadala. Khathi sokuthiwa ngizathathelwa impahla angazi ukuthi ngenzeni nangu angisebenza ngilala medical aid.
Umnumzana Zibusiso Dube olwela amalungelo oluntu uthi impilakahle lilungelo likaZulu elivikelwa yisisekelo sombuso welizwe okusho ukuthi kumele kudingwe ezinye indlela zokuphathisa izibhedlela. Ethi iningi labathathelwa impahla ngabangela lutho okugoqela abafelokazi asebegugile kanye lemizi engelabazali okufana nje lokugadla intwala ngewisa.
Uma umuntu engathola ibhile ahambe emahofisini akathele lokhu ukuthi akwenze vele engakatholi incwadi yesamanisi njalo impahla zingaka-attachwa ngoba nxa sezi-attachiwe impahla sezihanjiswa ku-auction kunzima ukuthi kumiswe.
Umnumzana Thobani Ncube okwezombusazwe uthi izibhedlela lezi zicabanga ukuthi abantu bekela ngabomo nje ukubhadala bakhohlwe ukuthi kubangelwa yokuswela njalo lona elomkhuhlane alitsheli ngoba vele okukhulu akulamkhosi.
It's not like abantu abafuni ukubhadala but looking at i-economy yethu esikiyo now ma-industry avaliwe abantu abalamali.
Unkosikazi Patricia Chuma uthi uhulumende kugatsha lwe-social welfare uyazama kodwa ukhulelwa yilabo abadinga usizo abaningi kakhulu. Uthi batholele udade wabo ogula empilo usizo kulolu gatsha oluthatha yonke inhlawulo yokuhlala esibhedlela bona basalelwe nje ukudinga imithi engekhoyo esibhedlela.
Wena khonapho umuntu oyabe umthethele esibhedlela oyabe engalantsho lasenti so sazama ukudinga usizo welfare layo yakhanya isithi yona kayithengi imithi iyabhadala esibhedlela kuphela. So kuba lobunzima kakhulu ngaleyo ndlela ukuthi umuntu uyayishela imali aza abuyele ekhaya sibililiyembeka asifele ngoba kuyabe kungalaphulani.
Okwezempilakahle udokotela wethu Ndebele uthi izibhedlela zidinga imali yokuthi zisebenze njalo aziphonge ukuthumela abadinga izikwelede zingaqalanga zazama ukukhulumisana lalowo olesikwelede. Uhlupho uthi iningi labantu liyabaleka kukanti kungcono ukuthi olesikwelede abuye esibhedlela akhulumisane labo baphathisane ukuthi angabhadala njani kancane kancane.
Nxa kulokuhlupho ngokusibhadala isikwelede sakho buya sikhulumisane sikunike esingathi ngesikhiwa ngama-terms ukuthi ungabhadala kancane kancane njani konke lokho siyakuvumela. Njalo asisizaneni silapha ukuthi sisizane silapha ukuthi silelaphe. Uma kulabantu abacela izimali ezingela ama-receipt phangisa uye emahofisini abakhulu uripote ngoba asali ukuthi kungenzeka ukuthi kulabantu abangabe bethatha imali kungazakali esibhedlela beyithatha beyifake ezikhwameni zabo.
Ugatsha lwezempilakahle luthi izibhedlela zikahulumende kuleli azila mali yokuqhuba umsebenzi ngoba imali ingaphumi kuhle esikhwameni sikahulumende. Lokhu sokuthiye iningi lazo zingenelisi ukuthenga imithi, ukudla lokunye okunenginengi okudingakala nsuku zonke osokusiba ngumthwalo kaZulu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Spanda.